Lami kuyamangalisa ukukhangela kumfutho yaphuthi kwenzakalayo.
Mnumzana Macaphulane, wena uthini nxa ukhangela okwenzakalayo izanu la?
Hayi, thina baba uGandhi esiyibukele izanu singaphandle akusimangaliso okwenzakalayo. Into ekhona laphana Gandhi ngumbango, akubangwa nje kubangwa isikhundla sakhe yena umgabi. Ngakho phakathi kwebandla ulabakha abantu, ulabantu abangasibo bakha angabafunini. Konkana kumele kuwubonise umphakathi weZimbabwe ukuthi yena umgabe umi ngaphi, njalo izifiso zakhe zokuthi ozathatha isihlalo sakhe zimi ngaphi. Ikuvota kwakhe Konkana ukuthi axotshe abanye ngenye indlela abanye bangaxotshwa ngaleyo.
Mnumzana Nkomo, uyakhuluma lapha uMnumzana Macaphulana ngokwenzakalayo ebandleni, uthi yena hayi kukhanya indlela ehleliweyo. Ungathini wena nxa ukhangela osekwenzakele lalokho okwenzakala kathesi? Kungakuyikuthi ikufuna kwababa uMgabe?
Ngingeze ngakwazi ukuthi umuntu okusesikoleni sakhe kunzima ukuthi uwazi. Ngokubandla ayikhona elezanu Pierre. So hayi, lathi abanye sikhangele ziyasimangalisa ukuthi kade kuyini okwenzakalayo, injongo kuyini. Kodwa ke oliqiniso ikhonokho ukuthi kuthe kuxotshwa abanye kwathulakala zwi, akula muntu okhulumileyo. Khathesi sokuxotshwa abantu sebesithi kakuxotshe ukukhasukuwele, sokungikhona abantu bekwazi ukuthi kuyakhulunywa ngakho, kuyasimangalisa lapho.
Ye, Mnumzana Macaphulana, wena nxa ukhangela okwenzakala kubandla lezanu PF, ikakhulu sikhangela sekuke kwakhulunywa abantu abafana labo Julius Malema ukubana abantu abakuzanu PF bangamagwala bayehluleka ukutshela umongameli ukuthi awusuluphele usungaphumula, ukubona njani? Kungaliqiniso
into ekhona baba uGandhi, obaba uNkomo nje bethi bayamangala labo bengaphakathi basazozibona izimanga, ngobana intando ebusayo kuleliyani bandla ngekamgabe, umgabe yizanu, izanu ngumgabe. Benjalo bephakathi abadala bethu obaba uNkomo, labo bani bani bangamalunga ayiphathi, kodwa yona ngokwayo ukuthi minjani isebenza kanjani basazoba kwayo. Esingakutsho laphana okwenzakalayo baba uGandhi ukuthi eluphele njalo, esephelelwe ngamandla enjalo, umuntu lo isilo kumbe uyinyamazana kumbe uyilokho oyikho khona, but wakhiwa yibo bona abantu. Amandla awasebenzisayo waphiwa yibo, bembiza ngamagama bethu ufana lo Jesu, bethi ngumntakaNkulunkulu, bethi yilokhu. Usesebenzisa wona lana amandla abamnika wona ukwenza intando yabo khe kubo lasebandleni leli alikhokhelayo. Kungakho lokho ayikho khona umgabe uyilokho abamenze waba yikho khona.
Baba uNko, uyavumelana la yini uMnumzana Macaphula?
Hayi, ngiyamusa ngoba okuliqiniso ukuthi khona kuvele ngawubala iBhayibheli liyatsho ukuthi akula muntu ophilayo ongamfananisa lo Jesu. Thina esibala iBhayibheli sikubona kuyinto ezilayo, so akuthonyanya kuzwisisa.
Kodwa-ke lokhu-ke okunye akutshoyo ukubana uMongameli Mgabe enguye ibandla, njalo ibandla lingumongameli Mgabe, uyakuvuma yini?
Yes, okuliqiniso ukuthi umkhokheli uba ngumkhokheli ngabantu. Abantu bengaze bethi nansi isifunda, singabantu benyama phela, umuntu wenyama wonke uyaphambanisa, kodwa abantu kumele bamtshele nxa bebona ephambanisa. So nxa ungasamtsheli lawe wena muntu uyabusula umlando wokungabonisi umkhokheli wakho.
Mnumzana Macaphulana, wena okwenzakalayo ebandleni lapho bona ungani kuzaphetha njani? Engaxotshwa na uMnumzana kasukuwe?
Hayi, vele njengoba ubona nje baba uGandhi ukuthi yona inkunzi yangakhona ithini, ngowangaphakathi lwana, ngumuntu wakhe, inkulumo zakhe nezenzo zakhe zisuka kuye uMgabe. Ngakho ukuxotshwa kwakhe kukhathana kakhulu, inqaba uMgabe esaphila umuntu lwana kasozayo endawo. Yikho kumele ubaba uNkomo labanye babekwazi ukuthi hayi, ibandla leli lapho likhomba khona, kulapho ukukhomba khona abantu bakhe laba asebenza lapho, ngoba kungumbango njalo le factionalism esikhulumayo. Umgabe ulela ule yakhe faction, elakhe iqembu asebenza nalo phakathi kwezanu PF. Okumele nje obaba uNkomo labanye bakubone phakathi kwezanu PF khona ukuthi intando yakhe yena intando kayiphikiswa itshona. La mabandla la aphikisayo kumele bafunde baqinise khona phana ukuthi okwenzakalayo laphana kuyini, njalo nxa sisiya ku-2018 izani PF izabisi ma kanjani.
Olelo kugcina yini mnumzana Nkomo?
Wele ngombono wami nga ngobunengi bama provinces abathi kahambe, ngombono wami uzahamba.